Mashabe Zulu, uPeter Moyo ongu current MP eHarare South Harton Constituency wangena indawo leyana ngebizo lethu leMDC Alliance. Sekhohliwe na ukuthi idonki lagadwa nguJesus Christ langena eJerusalema abantu bonke balifakela izigqoko ezibomvu leziyingubo phansi balamacansi. Hayi, idonki yathaba kakhulu ukuthi namhla ngihlonitshiwe. Kuthe ngevilisi eyodwa sidlule labuyela, abantu bafika balidinda bathi kanti lidingayo. Lapha nzama ukutshengisa uPeter Moyo ukuthi ibizo owangena ngalo, lepikitsha owangena ngayo, isithombe owangena ngaso sasingesikababa u-Advocate Chamisa, uPresident we-Alliance. Yikho wahle wabona ukuthi engaphuma laphana kasoze buyele, wasesithi akungcono nginambithe ngenza ama-tactics ukuthi ngidle ngisebenzi labantu abami. Hatshi Baba Moyo Peter, abantu abale conscience, abale principle, abadingi ama-tactics, abadingi ukudla. Uzabona ukuthi sesifikile isikhathi ngo-2023 uzafanana ledonki eyangena loJesu bayiqakezela batshaya umpululu. Ithe sibuya yodwa bayidinda. Yikho ke mfowethu, uma ufuna ukuchapha umfula, bamba inkomo elomsila iza kudonsa uchaphe. Kodwa ungaba isithutha ulokhu khangelwa ukuthi suthi uyayibamba ubambe inkomo engalamsila uthathwe ngamanzi. I-constituency ye-South Harton ngeye-MDC Alliance. Njalo siyakutshela ukuthi uma ungasoze uguquke, yikuphela kwakho politically. Ungahambi zinuka amakhwapha, kungaba ngcono ukuthi uzithulele lokugolomba abantu. Sesingena khonapho manje, uzabona ukuthi uzasala ubambe insiba zejuba, ijuba seliphaphile njengoba ungumuntu we-MDC engalabantu. Okunye Mahlabe Zulu, ngifuna ukutshayela ihlombe ama-political parties engathi flight by night political parties. Siyabonga Mahlabe Zulu, uPeter kazinuka amakhwapha, la majahala asesaba ukungena kuma-by-election. Silitshayela amahlombe ngoba lesaba ukuyangiswa, njalo ingachithela abantu isikhathi. Yithi abanqobi, siyabonga.